Linga alichona njani mthoka somuhle zimpapu muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumayigobe namhla kuhlelo sixoxa lo Matricia Smachona osakhulayo ophila ngomkhuhlane wethukela sixoxa ngesimo sezempila kahle elizweni kulesi sikhathi umhlaba wonke jikelele usanda kunanza usuku lwe World Diabetes Day oluthakazelelwa minyaka yonke mhla ka 14 November. Matricia, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshele okunengi ngokuqhatheka kwalomnyaka lapho umhlaba wonke jikelele uqhakathekisa abantu abaphila ngomkhuhlane wethukela i-diabetes.
Ngasikhangele ukuqhakatheka mayelana ngomkhuhlane wethukela ukuthi abantu sebethola imfundiso eziningi.
Ubona ngani abantu kwele Zimbabwe balalo ulwazi oluthile na mayelana ngalomkhuhlane?
Abantu kwele Zimbabwe balalo ulwazi olukhulu ngoba sebethola imfundiso ezibhedlela lakumaradio belalele ukuthi bangaziphatha kanjani. Kwele Zimbabwe baningi abantu abatsha asebabanjwe ngumkhuhlane wethukela.
Matricias, awuchasisela abalaleli ukuthi njengosakhulayo ohlala kwele Zimbabwe ophila ngomkhuhlane wethukela uhlangana ngendubeko enjani?
Singahlangana lodubo lokuswela umuthi ngesikhathi oyabe kumele ukuthi uwusebenzise ngawo, lokuswela imali yokuthenga umuthi kumbe ukuswela ukudla okumele kudliwe ngumuntu olethukela. Ikakhulukazi singakhangela abahlaba amajekiseni. Izibhedlela zemakhaya ayinjekisheni ngani yahlupha vele kayitholakali ngoba ukuthi uthole umuthi ukuthi ugade ibhasi yesibhedlela and umuthi wakhona uyadula. Ezibhedlela zemakhaya ziyabe zikhala ngokuthi kakula mafriji even ukuthi utest ichukela ikuthi ugade ibhasi uhambe etown yetest ichukela and ukukhangela kwakhona kuyadula. So abantu njengathi esisakhulayo kungathi kuyahlupha mbijana ngokunye isikhathi yakungela mali and ijekiseni iphele uhlale kumbe iviki kumbe 2 weeks lokhu ungathola ngemali yokuthi uthenge ijekiseni. Yizindubo eziningi esihlangana lazo emakhaya.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoyi. Matricias, phosela amazwi akho okugcina.
Abasakhulayo singaziphatha ngokuhlala sigijima sisenza ama-exercise every day ukwenzela ukuthi umzimba wethu ube fit ungaphangisi ukudinwa ngoba umuntu olethukela kaluthi ukudinwa. Kumele futhi umuntu olethukela uhlale ugqokile enyaweni loku senza ama-exercise ngoba ungavela ukuhlatshwe kumbe ngameva isilonda somuntu olethukela siyaphuza ukuphola lanxa ungalandeleli indlela oyakuzifundiswa esibhedlela kuyahlupha ngokuzaqalisa ukuphuma izilonda.
Hayi zulukandaba, njengalokho engisanda ukusho isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyi. Sithanda ukubonga uMatricia Smachona ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami ngumayigobe, mthokazi omuhle zimpapumuhle. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection khonapha emsakazweni we-Studio 7, 8 to 9 p.m. zulukandaba. Bye bye.